So i-primary election izasitshela umuntu ofuna ngabantu. Umuntu ofuna ngabantu edinga noti akubuzeka ukuthi ngeke ngokuda kwase mavlamusaka. Njalo nje abantu bazavota ngobuningi babo. Kuzayangisa labo abangathi bafuna ukufaka ama-CV yabo. Yebo bakhona abafakayo njengoba baninganyana abangani bafuna ukufaka ama-CV yabo. Siyawabona sibili ama-CV yabo ayeza abafuna ukuthi becontest bakhona ku-ground bayakampaigna. Kodwa hatshi ngiyakwazi ukuthi bayatsho nje enhliziyweni zabo ukuthi kunzima akuhambeki. Siyakwazi ukuthi angincotshwanga ngenamba enkulu lapha esancintisa khona mhla ka-23 August. Abantu babeqiliwe barojwa i-opposition kwathiwa usengenile uChamisa. Ngakho-ke phakanini abe-opposition konke kum-MP lama-councillors. Abantu batshaya luvalo ngakho-ke bafaka i-opposition. Kodwa khathesi sebekubonile ukuthi hhayi babelahlekile. Lalokhu kumnandi kwasekubuya sebebona ukuthi okuthuli. Kuqala ngokuthi ungitshayise i-penalty kungela keeper. Akula keeper sitshaya i-penalty. I-penalty asizitshaye kakhulu. Sitshaya nje kancane ingene ibhola lingene egedini. Ngoba sesiwinile. Njalo nje abantu bonke babonga ukuthi lokhu kwenziwe uNkulunkulu. UNkulunkulu ngiyebenza ukuthi singene. Ufuna singene ukwenzela ukuthi ibhinga layo ibe lentuthuko.
Ubone ngani kungenzakala lo ukhetho lolu lungaliqhutshwa ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe ikakhulu ezigabeni lezo okuthiwa zivele ezingeze-CCC okobulawayo lakhona ngapho ebhinga?
Ngikutshela ukuthi abantu beKadubak bazabisela njalo umfana lwana bechiya u-honorable minister Mthulincube bayagijima behambe lapha abakwaziyo ukuthi lapha kulentuthuko. Kuzaba njalo ebhinga ngeke bechiye u-first president okwakhathesi bekwazi ukuthi akusela opposition ebusayo. Ngeke Thafara Mabhuku begijimele umuntu lwana bechiya u-Scott. Kuningi sibili kuma-constituencies even ubolupane laphana nabo-Bedbridge. Yikuwina konke lokhu kusegcekeni. Sesifuna i-maturity ku-parliament. Sesifuna abantu abangenayo ukuthi bemelele abantu. Hayi khona abantu abafuna ukudlala bedlala ngabantu. Sesifuna abantu aba-serious ku-parliament. Kuzanzakala mhla ka-9.